lingalishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
sawubona mnewethu Chris Gande nami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana nkosi
ungasitshela ukuthi ngawaphi amazwi owayethulele isizwe
ebengujongile ikwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi i-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelane le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe bele mali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo mali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthiweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bekhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini iyangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye nkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube le ndlela eyokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba yinkosi ukuze umsebenzi uye phambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Bulelani loBhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba yinto ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kwanje kwanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyonto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazange bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawaphi ofuna ukwathiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwuthiyela abantu kulaba abafana lami abathuthe kwemthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibopheni amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hhayi khona bebizwale babizwale bebizwale ngakho-ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela zakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo-ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilazi